Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ya hlangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle kumsakazo we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 20 kumbimbitho 2024 olamukela emweni ngenjabulo ngontungamili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yabembi eZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya oyisihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa obotshwe izolo esetheswa icala lokuntshontshela usomabhizimusi wakwele India imali engena kusigidi samadola eMelika, i-$1 million, umiswe enkantolo namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele ihlombe umongameli Vladimir Putin wakwele Russia ngokunqoba kukhetho olusanda kuqhutshwa elizweni lakhe. Ingcwethi kwezokulima zithi ngaphandle kokulwisana lendlala ekhona lonyaka, uhulumende kumele asungule inhlelo ezifana lokugebha amadamu amakhulu awokulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala ezaqhubeka isiba khona ngenxa yokuguquka komkhathi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli wenhlanganiso yabembi eZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya oyisihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa yena obotshwe izolo esetheswa icala lokutshontshela usomabhizimusi wakwele India imali engena kusigidi samadola eMelika, i-$1 million, umiswe enkantolo namuhla wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula amakhulu amahlanu amadola esibambiso, i-$500 ye-bail. Abachuchisi batshele inkundla ukuba uRushwaya wantshontshela usomabhizimusi lo ngokumthengisela indawo ayesithi ilegolide esigabeni seufurudzi eMashonaland Central, kodwa wasejikisa esethethe imali esesithi leyo ndawo yayingela golide elikhona. Umantshi uStanford Mambanje uthe kumele uRushwaya aphenduke emthethwandaba mhlaka-10 ngenyanga ezayo. uRushwaya uke wabotshwa eminyakeni edluleyo esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu ethwele igolide elalilesisindo se-6 kg. Esiyalalo eDubai njalo ufunyanwe elecala nyakenye wahlawuliswa ifayindi yenkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika, i-$5,000. Ugwetshwe njalo ukuhlala ejelo kweminyaka emithathu kodwa yafakwa eceleni leyo minyaka. uRushwaya uthinteke njalo kudaba lokuntshontshwa kwenotho yeZimbabwe kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera okulicala alilandulayo.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayele ihlombe umongameli Vladimir Putin wakwele Russia namuhla ngokunqoba kukhetho olusanda kuqhutshwa elizweni lakhe encoma ubudlelwano bamazwe omabili obaqala ngesikhathi sempi yokukhulula eleZimbabwe. Kodwa iningi labantu liyabusola ubudlelwano lobu lisithe kuncane kakhulu ukuthola iZimbabwe nxa kuqathaniswa lamankampani akwele Russia amanengi emba amadayimana lamanye amatshe aligugu elizweni. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Umnangagwa owethule amazwi la emkhosini wokwamukela isipho sengqoloyi lemvundiso yefertilizer eHarare namuhla uthe kuyathabisa ukuba eleRussia lenze ukhetho lwalo ngendlela ekhulekileyo, njalo akulamazwe okumele atshele amanye indlela okumele aqhube ngayo ezokhetho.
Ngithi amhlophe kumfowethu umongameli uPutin ngokunqoba kukhetho olusanda kwedlula olwalukhululekile loba nje belisola liqhubeka lisiya phambili ngokuthula.
Obemele eleRussia emkhosini lo njalo engummeli wakwele Russia kuleli umnumzana Nikolaya Krasilnikov uthe eleRussia liqakathekisa ubudlelwano balo lele Zimbabwe.
Lokhu kutshengisa ukuba ilizwe lethu lifuna ukukhulisa ubudlelwano lele Zimbabwe hathi kwezokulima kuphela kodwa kunhlangothi zonke.
Mnangagwa uncume uPutini kulamazwe amaningi emhlabeni wonke jikelele agoqela ele Melika achothoza indlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lukamongameli kwele Russia. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Liberty Dube okunhlanganiswe yeZimbabwe Democracy Platform uthi akuncedi kangako okwenziwa lilizwe leli eZimbabwe.
Into olambileyo uyarojwa ikudla ngokulambile. So nasesifanana nje labo Isawu owathengisa ibetrite esebenzisa ukudla ngoba wayelambile.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe efundisa ecoalition ye-University of Zimbabwe umnumzana Mqondisi Chuma uthi lolu ncedo lulutshwane kakhulu nxa kuqathaniswa lalokho okuphiwa iZimbabwe ngamazwe afana lele Melika.
Ngoba behambe bayakhangela ama-election abe khona, njalo lokusebenzisana kwabo abakwenzayo lokwembiwa kuya kusenzakala elizweni, yikho ke ababebongana ngakho. Kodwa asonto enhle ngoba abantu bathwele nzima bayahlupheka.
ELeRussia linike eleZimbabwe ingqoloyi efika isilinganiso samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 lemvundiso yefertilizer eyisilinganiso samathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Uhulumende weZimbabwe wazise namhla ukuba ilizwe lilokudla okwenileyo loba nje izigidi lezigidi zabantu zibhekane lendlala esabekayo. Kusenjalo, inhlanganiso ye-United Nations namhlanje yethule ugwalo lwayo olujulileyo lwenhlalakahle kaZulu olwe-Human Development Report oluveze indlela amazwe omhlaba agcina ngayo izizalwane zawo. Ugwalo loluveza ukuba eleZimbabwe likunombolo yekhulu lengxenye 159 phakathi kwamazwe afika phose amakhulu amabili 193 ekugcineni izizalwane zalo. Ugwalo lolu luveza njalo ukuba kulokufuthela nokukhula emhlabeni wonke jikelele okumele kulungiswe ukuze amazwe omhlaba abe lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezokulima zithi ngaphandle kokulwisana lendlala ekhona lonyaka, uhulumende kumele asungule inhlelo ezifana lokugebha amadamu amakhulu awukulima ngokuthelezela ukuze kwenqatshelwe indlala ekhangelelwe ukuqhubeka ihlasela njalo eminyakeni elandelayo ngenxa yokuguquka komkhathi i-climate change. Inkuthazo le iza ngesikhathi indlala isidla ubhedu eZimbabwe, njalo kulabantu abaphakathi kwezigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kuzigidi ezintathu ezilengxenye 3.5 million abalambayo abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. Uphenyo lwenziwe nguhulumende luveza ukuba kusivuno salonyaka eleZimbabwe lizathola amathani edlula kancane inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyangalombili 868,000 tons okudla. Kodwa ilizwe lidinga amathani ayizigidi ezimbili 2.2 million metric tons ngomnyaka awukudla kwabantu lezifuyo. Ngenxa yendlala le izifuyo zikhangelelwe ukufa ngobunengi lonyaka. Sixoxele ngcwethi kwezokulima uDr. Freedom Mazwi osebenza lenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo efundisa e-University of Cape Town kwele South Africa yena othi indlala yalonyaka kumele ibe isifundo esikhulu kuhulumende.
Sibhekane lendlala enkulu engayifanisa lendlala esike sayibona ngabo 1992. I-deficit le inkulu kakhulu. Okungenziwa ngombono wami njalo uhulumeni sekuchile ukuthi sokumele kuthengwe umumbu from amazwe esilobudlelwane lawo amazwe anjengabo South Africa kodwa singapheleli khonapho ekuthini kumele sithenge ukudla ngoba sibhekane lendlala but sokumele lathi sizilungiselele kuhle sibone ukuthi into le ekuthiwa yi-climate change climate catastrophe yinto esizahlala silayo so osokufunakala siyaphambili ukuthi si invest entweni ezinjengamademo into enjenge irrigation infrastructure ukwenzela ukuthi labo abalimi abakhulu bekwanise ukuthi ma kube lendlala bekwanise still ukusupplya to GNP rather than importing ngoba ukuimporta lokho si lose imali eningi kakhulu imali nesingayisebenzisa ukuimporta singayisebenzisa ukwakha ukuqinisa amanto njengamadamu labo irrigation infrastructure singayaphambili kakhulu lolu luhlelo oloso kumele lugijinyiswe kakhulu ngukhulumeni ngoba nasi singasenza kanjalo sizalokhu esikhala after 1 year sithi hayi sekube lendlala njalo ngoba sokumele sivume ukuthi sile climate change and into esizohlala silayo so sokumele sithathe amanyathelo azosivikela kulokho
abantu abafuyileyo manyathelo bana bangawathatha ngoba abaningi bakhala ngokuthi akusela madlelo kanti la manzi lawo ayasilela endaweni eziningi
so kufunakala indlela eziningi ukuthi abalimi bethu bengabi la malosi okunye kokuqala bangakwenza ikube bethengisa ezinye izifuyo besalele ezilutshwana mabethenga kumbe bangathengisa bese besiyathenga okunye ukudla kwenkomo ngenye indlela leyo kumbe bengathengisa inkomo lezi imali ibe ngama-savings masungani simo sesi-right then sebeza kuyathenga lolu luhlupho sibili olukhona esibhekane lalo and lezo yizindlela ezi-practical embona ngazani zingasiza abalimi bethu ulokho esijale ukubona ukuthi abantu bayagcina inkomo besithi hayi ngenza ke nithengise khona kusobala ukuthi kulendlala yikho okugcina kubangela amalosi mina ngicebisa abalimi ukuthi ningabethengisa bengathengisa bethenga ukudla bezifithi laba abaleziningi abanye abalezitshwala bengayothengisa ezinye imali yakhona beyiseve abazothenga ezinye inkomo nawumosu usukahle kumbe esingathi usu-improvile
uDr. Freedom Mazwi yingcwethi kwezokulima esebenza lenhlanganiso yesemoyo African Institute of Agrarian Studies njalo ufundisa e-University of Cape Town kwele South Africa. Uhulumende uthi uzagebha izibhorane zamanzi ezingamachumi amabili lane 24 eBuhera njalo uzalungisa imigwaqo eqonda eBuhera phansi kwamalungiselelo omkhosi walonyaka awukunanza usuku lukazibuse olwe Independence Day. Umkhosi lo uzaqhutshelwa eBuhera ngenyanga ezayo. Umphathi ntambo ogatsha lwezemibiko umnumzana Jan van Mosere wazise lokhu ngemva komhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende oqhutshelwe eHarare izolo. Abanye sebesole kakhulu leli nyathelo besithi umkhosi lo uzafaka impilakahle kaZulu engozini njengoba iBuhera ikhangelane lodubo lomkhuhlane wekholera. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe njalo engunobhala jikelele weFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Ukuthuthuka kwendawo kakudingi ukuthi kuze kuthiwe kulo mcimbi kumbe umdlalo owenkululeko. Akudingi lokho, kudinga ukuthi nsuku zonke kusisa ilanga kusebusuku kunini uhulumende abone ukuthi ulungisa uyaphucula izindawo uzenza zibe ngendlela eqondile. Kambe kunje kuthi ukuthi enkayiso kumele ukuthi size sibe lomgwaqo, kumele kube kuthiwe kule independence ezafakwa khona. Njalo independence yobe isenzakala kanye ngomnyaka, kuthi ukuthi ngalelo viki okuzadwa kule independence kumele kungathiwa kulungisa umgwaqo. Sikubona kuyinto engasebenziyo leyo, nguhulumende nje ocatsha ngomunye owehlulekayo ukwenza umsebenzi kodwa angavumi ukuthi uyehluleka. Akusebenzi lokho, kuyinto lokho.
Indawo yeBuyera lapho okuchutshelwa khona lo mkhosi lonyaka ngeyinye yendawo ebezikhangelane lomkhuhlane wekholera ongakapheli. Ubona sengathi lokho akusoze kufake abantu engozini na?
Lokho vele kumgceke ukuthi kuzabafaka engozini, kuyatshengisa futhi ukuthi uhulumende ufuna kunguye. Ngabe ngabantu abathe ayisifuna ukuthi senze umdlalo wethu la ubeza ngenela athi hayi alivunyelwa ngoba kule kholera. Vele uhulumende kuyabonisa lokuthi abantu akalandaba lawo, impila kahle yabo akalandaba lawo. Ngoba ikholera le ungayikhangela vele ukuthi ibe khona amanzi kawakho inangcolile. Ngumlando kahulumende vele konke kono.
Udubo lwamanzi sibona liqhubekela phambili koBulawayo kanye laseHarare, kodwa uhulumende sithi uzakwemba imigodi efika 24 eBuhera njengendlela yokulungiselela umkhosi we-Independence Day. Lo likubana njani lo?
Lo phela nguhulumende vele ohlangothi, akumangalisi nxa engathi uzagebha eBuhera iBulawayo engalandaba la. Ngoba nguhulumende obusa owezanu okhangela ukuthi izanu ivotelwe na. Lapho kuvotelwe khona izanu yikho lapho kuthiwa izinto kazi okufaka khona ama resources. So thina ke siyi-Freedom Alliance akusimangalisi lokho, ngoba vele yikho esikukhangeleleyo. Uyabona umuntu oxhwalileyo nxa esenza ukuxhwala awumangali. Umangala mhlawumbe umbona engathi wenza into enhle ukuthi kanti namhlanje kutsho ukuthi ungenwe ngumoya owesonto yini.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ulandela ezombusazwe futhi ungunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekwele South Africa. Kweziphathelane lelemelika, umongameli walelilizwe umnumzana Joe Biden usanda kuthola izigidi ezedlula ezingamashumi amahlanu zamadola emelika, $53 million, okuyimali azayisebenzisa kumkhankaso wakhe wokhetho lwalonyaka. Enye alimali uBiden uyithole sanda kwethula umbiko wakhe obalulekileyo owe State of the Union Address. Okwamanje uselezigidi ezedlula ezilikhulu lengxenye zamadola $155 million yokusebenzisa kumkhankaso wakhe okhetho lukamongameli oluzaqhutywa ngolwezi lonyaka. Wayengumongameli umnumzana Donald Trump ozamela ibandla lama-Republicans kulolu khetho encintisana loBiden, yena kakavezi ukuba usele malini. Kambe iqakatheke kanganani imali kwezokhetho eMelika? Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Socks Nyathi odabuka eZimbabwe ohlala khonapha eMelika eGeorgia.
Imali iqakatheka kakhulu because imali phela iyetshengisa ipower. And okwesibili, abantu laba baya-advertise and balama-volunteer ku-ground. I-get out the vote yinto eqakatheke kakhulu lapha e-America. You need everybody to know ukuthi kuvotelwa ngaphi, i-platform yakho, lezinto nje ozimeleyo, futhi ubasiza ngani and so forth.
Yeah, so nxa sikhangela khonapho-ke, nxa sikhangela lama-advert
budgeti into ezinjalo bakulalela yini kumbe ukunyisa ngumkhuba nje kuphela ukuthi hayi kumele kwenziwe
ase eqinisweni uyimuso kungumkhuba sekungumkhuba because abantu abasakulalela abantu iadvert yangena nje vele awuyibona awilaleli lokuyilalela ni door to door ama volunteer leyo yiyo eqatheke kakhulu
yes singaluqathe khona ubunqasi uqathe kakhulu kujoni kuwe nqa umuntu okulanda ikhuluma ngokhedo uzwe ngani ukuhamba njani
ay abantu babe ukuthi like mina for example lapha uyathola ukuthi mina ngihlala khona eGeorgia lapha it's a red state ngiyama Republicans kakhulu so kubonakala kakhulu ama Republicans because ama Democrats bebengakhambe kodwa ke last election la manje ngathi ama Democrats bafuna ukuy make sure ukuthi iGeorgia iba blue so abantu abamnyama bavotela uBiden ngobunengi so sesibona ke manje sesibafunda lapha basithumela abantu basithumela amakhadi ye-mail besitshela ngoBiden basitshela ngezinto asezenzile for abantu abamnyama lezi izinto asazozenza futhi so konke lokho ukuthi bazakwenza imali
so singathi konoko inxa sokubuya kuwe kubonti lapha bakampena bayenza into ezinjalo bagankaza kuyakuba kuthatha ukupha engqondweni kumbe vele engqondweni yakho silomuntu ofuna ukumvotela
ekuze mangibona mina isikhathi esiningi ngathi ngasho kuya ngokuthi lo muntu omunye lo ongapha uvila njani ngaye because okwamanje yes uBiden ngiyamthanda I'm not ukuthi ngiyamthanda no ikuthi nje kuphela silapho lokho ukuthi uyazi ube no Obama wayencedisana no Obama umuntu abamnyama ngapha that iyeto sana leyo kule kuyi relationship lokho nje mase sikhangela ngapha kwelinye icele leli ngapha undoda lo uyasithethisa lezi nto azenzayo nje yazi la uzuthi ayi mani hayi yazi sibuse umuntu wenje umuntu okhuluma kanje umuntu owenza lokho ayi doda thina sibuya le kale ezinye izinto lezi siyazazi sizibona sesekude le masibona into engathi ayihambi kahle kusuka kungene le yanto ukuthi no nayo not here kumele ngupreviate lokho then sihambe ngapho usubona lo decent uBiden angcono ngisikele uBiden angcono lo akumele angangene lo even uBiden engangenzi ukuthi ngizwe nginentshukuntshu kodwa ke you know kumele sivalele lo muntu lo munye lo
Umnumzana Socks Nyathi udabuka eZimbabwe njalo uhlala eGeorgia khonapha eMelika ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 Ngesikhathi kunanzwa inyanga eqhakathekisa imisebenzi yabesifazana emhlabeni jikelele iWorld Women's Month Sithe sithakazelele impilo kankosikazi Loveness Panda owesifazana okhubazekileyo ongumama okhutheleyo okwamagama njalo elothando emulini yakhe. ULucy Selemani Yasini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sibanda ozalelwe wakhulela eHarare okulapha ahlala khona manje lemuli yakhe uveza ukuba akavinjwanga ukufeza amaphupho akhe ngenxa yokuthi ungokhubazekileyo kunje uthi wendile njalo wabusiswa ngengane eyodwa
ngingumali wazana wenyi muli ngingumali wazana kwenyi muli akuphelanga khonapho ngingudirector weorganization ethwa yona Disabled Women Support Organization. Leyo organization imelela abafazi lamankazana agogekileyo.
Uthi bafundisana ngezinto eziqhakathekileyo ezimpilweni zabo phansi kwale inhlanganiso okufana lokuzisebenza lokuzinakekela empilweni njengomama okhubazekileyo.
Ye, ama challenges akhona okuhluphayo kunenye. Okubangela ukuthi ungumfazi ogogekileyo. Kodwa konke lokho kungaba kukhona basizame nini. Ukuthi la siqini sikwedlule sibe phambili
uqinisa abanye abesifazana abakhubazekileyo njengaye unkosikazi Sibanda ukuthi bangakhangeli isimo sabo sokukhubazeka kodwa bazicakathekise labo ikakhulu ngale inyanga kambimbitho eyabesifazane ngoba labo bengabantu njengabanye bonke
kungaba yikho ukungena kupolitics lathi kasingeni kungaba kuma business lathi kasingeni singayesabi
Unkosazana Tariro Gurure ngosakhulayo okhubazekileyo ohlala kobulawayo uvumelana lonkosikazi Sibanda ekuthini abesifazane abakhubazekileyo kumele bengadinwa ukuthi baphumelele ekuzisebenzeni ukuze balunqobe udubo lokuswela okwedlulise amalawulo hathi ukuzikhangelela phansi.
Gcina usudla lokho okutholileyo, ayikhona lokho okufunayo. Usidla lokho okutholileyo, awusadli lokho okufunayo ngokuthi awusebenzi, izinto ziyadula.
Umnumzana Victor Dube oyisakhamuzi saseHarare uthi uvumelana lemibono kankosikazi Sibanda yokuthi bengaze bazikhangelela phansi abakhubazekileyo ngoba labo bengabantu njengaye wonke umuntu.
Siyababona abanye sebehlabela, abanye bangena kwizigaba eziningi empilweni njalo okungathi kuhle elizweni lethu nxa bekhangela abantu ukuthi bedinga imisebenzi. Abagogekileyo kaningi banikwa umsebenzi kuqala ukwedlula umuntu ongagogekanga.
Inhlanganiso yabakhubazekileyo elizweni eye-Federation of Organization of Disabled People in Zimbabwe inxusa uhulumende kanye labo bonke abenhlangothi zempilo ezichiyeneyo ukuthi bancedise abesifazane abakhubazekileyo ukuthi bazimele, balwisane lobandlululo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Bathi abesifazane kanye labantu abakhubazekileyo kufanele bakwazi ukubona ukwanelisa kwabo ukwenza izinto labo, njalo basebenzele ukubamba iqhaza kukho konke okwenzakalayo ekuthuthukisweni kwelizwe. Ingcwethi zenhlalakahle kaZulu zikhuthaza ukuba abesifazane asebeyenelise ukuba lesibindi sokuzimela, ikakhulu abakhubazekileyo kumele basekelwe ukuze basebenzise ulwazi abalalo ukukhuthaza abanye abesifazane ukuba baveze ngokugcweleyo ukwanelisa kwabo langaphezulu kokubandlululwa kwabo kanye lenkinga okungenzeka babhekane lazo empilweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngingulusi Selemani Yasini.
Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngumdala uDlovu lokhulumayo. Awu. Manje nje obot believe gawo labo Joseph Zuma lapha babekhuluma besithi bona izibhara zigcwele GMB akula umuntu ozabulawa indlala. Namhlanje sebejika sebekhuluma iqiniso futhi ukuthi akula lutho bayehluleka.
Njalo kasazi wasithi 7 Cornelius Nenzo ngizalwa 26 Village 26 eluphane St Luke's. Ngibone laba ku TV 26 ebanikeza ukudla phela babhalise. Thina ke sukumarithetlement athathwa ngo-82 okwabulala khona igugrawundi enkulu elufane khona le thina okhokho bethu bafa ngegugrawundi. Angazi izophuma ithina iphume igugrawundi phela besitshele ukuthi asilabo okhokho, asilabo okhulu, asilokhulu wami wabulawa igugrawunda nomkhangele dutshulu. Umama ami onzala uyaphila mpela, bambulala bamlala bemtshanga intaba egeti. Umama ami nguvayoleta bamtshanga egeti. Bamchaba mfulala bemlaye lo munye umama ukuthi awumaduku umakhelwane astudio 7.
Singathi siyakhanyela umbuzo weRussia ohlukananga nombuzo weZimbabwe. Lo nyaka bazuzile umuntu ocatsha, bazicathela ngomuntu nje kwegrobhe ndakubulawayo ngokuswelakala kwamanzi. Izulu likhona, amazivele aswelakala, lalobo izulu lingekho kuyafanana. Ama-highways, u-false road uzifele nje awukhanye nothi highway kuthiwa yasebenza uyehluleka. Yehluleka ikuwehluleka kwangkhona lokho.
Mr. Gumbo lo okhulumayo, hayi thina sesithile ngalokho, hayi lo hulumende wethu lo, hayi 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 kalazwele ebantwini. Uyathathela abantu izinto zabo abazithenga ngaphandle kwamazwe, ngaba yimpuphu uyayithathela, kodwa ngapho uthi yena akulalutho eziphaleni. Ngapho uthathela abantu abasuka lagoko ukuthi beyincede izihlobo zabo. Hayi hayi, laba balolunya, laba balolunya. Ngantiwa-ke uSmith wayengcono kakhulu kulabo labo.
Nalo isikhulumeli sabo lo muntu lo uthuma lo Joseph. Yazi abantu abangathi ma yena umuntu esidle futhi lapho yabe ezotanasa kithi lapha abantu balamba. Sengizwe indawo eziningi kakhulu abantu abakhala ngendlala izula lenanga, bakhala kuhulumende yena lo orobhumbuzo ukuthi ebedle bodwa labantu abakhe lanye linabochumi. And lihleka abantu, thatha obhuruba kubafake ezikhundleni zonke eZimbabwe lapho angathi Zimbabwe le engeyakhe. Lo funa ukuthi ingqondo kaMgabe engasiyo yakhe, liyamekela manje uyamili impandu ubaba nalo unangagwelo.
Entando ukukhuluma ngeZNPF ihlali blame abanye, ihlali blame ama Western countries ngokuhluleka kwayo. Babelwele ilizwe bazontshontshela abantu abangaya ngempini yini. Eyisesikhathi leZNPF ifuna kusale kuthiwa iright noma imosha isenzani.
Hhayi mina ngiyaphila ngungwenya ngisemzola 25. Hhayi siyajabula kulalela inhlelo zenu. Zinandi ziyafundisa apha toko ngapha kunzima. Hayi 20 kg yempuphu isiyimbuzi, i-50 kg sithengisa ngenkomo. komakazi diphi
sizwa abantu basemakhaya bayakhala bakhala ngendlala bakhala ngamanzi kubuhlungu kakhulu kuzise ubuhlungu le ndaba ka government elimthembayo ngoba unikeza ukudla and futhi lokudla kusuko kwakhe ngoba ama taxpayers abantu bama business alike livuleni inkophe utshintsheni ibandla kukhethwe ibandla elisha leminyaka emingaki likhaliswa indlala likhaliswa amanzi.
Danko balaleli kwanele olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.